Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-10 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathimtambo ezomvikela unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri kunye lomholi webutho uLieutenant Anslam Sanyatwe bahlawuliswa imali phezu kodaba lokubhaxabulwa kwabuhlungu kwesakhamuzi seHarare ngamasotsha ngomnyaka ka-2019.
Wahle wakhipha isibhamu ku-West la, wamshaya uhlamvu oluyi-1 udadewethu, washaya umtwin sister wakhe uhlamvu, wabona lo uyanyikinyeka ukhanya uyaphila, wamphinda uhlamvu olwesithupha.
Abalankani abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa ngemva kokudutshulwa kwabesifazane ababili abangamawele ababulewe yindoda yomunye wabo owagcina laye ezidubula eJohannesburg.
Bengizobunye ujaha khonapha umtshintshile njengakhona kokufuneka kodwa sehlulele ukuphenile nje kahle bezoboleka kimi ukuthi ngicela ingcediso mama ngemali engaka ngifuna ukuyadinga amagesi yami.
Izakhamizi elizweni ezingela mali yedola leMelika zithi zehlulekile ukuthenga amandla kagetsi lamuhla ngoba inkampani yezesa isithi ayikaguquli inhlelo zayo ukuthi zamukele imali entsha eyohlobo lwezike. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo ezomvikela unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri kunye lomholi webutho uLieutenant Anslam Sanyatwe bahlawuliswe imali phezu kodaba lokubhaxabulwa kwabuhlungu kwesakhamuzi seHarare ngamasotsha ngomnyaka ka-2019. Umantshi unkosikazi Tamara Chivindi uhlawulise ababili laba imali engamazig azinkulungwane ezingamachumi amane 41,000 ziki ngokuchaywa okwenziwa umnumzana Mutshademba Muponde ngesikhathi sokutshengisela ukwenzakala endaweni eziningi zelizwe ngomnyaka ka-2019. UMaponde obemelwe ngamagqwetha alwela ilungelo likaZulu aweZimbabwe Human Rights Lawyers uzaphiwa njalo imali engamaziki azinkulungwane ezingamachumi amabili 20,816 ziki. Eyokuzwa ubuhlungu lokuyangiswa emphakathini akwenziwa ngemva kokuchaywa lokhu. Kodwa amagqwetha abemele amasosha athi akumelanga kugwetshwe bona ngoba amapholisa yiwo ayecele amasosha ukuthi abaphathise ekutshengiseleni lokhu okwathiya abantu abayisithupha befile. Abalankani abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa ngemva kokudutshulwa kwabesifazane ababili abangamawele ababulewe yindoda yomunye wabo wagcina laye ezidubula eJohannesburg. UThuso Khumalo usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokusho kukamnumzana Farajo umfo wabo kaSamkeliso loAthalia asebedlule emhlabeni, lesi ndabaphenduli iqale ngesicelo somkhwenyana wakhe uJustin Mahlala othe ufisa kukhulunywe ngoba bengasazwani lonkosikazi wakhe. Ngemva kwemizamo yomkhwenyana eyokuthi kuhlanganwe noma kanjani, bagcine behlangana ngolwesithathu ngeviki ephelileyo endlini yomkhwenyana eBeria eJohannesburg.
Bese siba yi-6, mina unkosikazi wami layo Sibare labodadewethu ama twin sisters lawo lo mna wami isigcino uFred, I'm sure ukhona somewhere lana. Then ngathi asithandazeni then ngizathandaza. So ngemva komthandazo ngathi singakhuluma ke sibale indaba yakho.
Umnumzana Jo uthi impica badala le iqale ngemva kokuba umuntu wonke esekhulumile sekulithuba lakhe lokukhuluma.
Ngisakhuluma laphana udadewethu wabe sithi hayi futhi uqede isikhathi for mina indoda angisayifuni ngoba isingihlukumeze for a long time.
Uthi okwalandela lapho yinto angakaze acabanga ukuthi uzahlangana layo empilweni.
Usibari wasukuma lolaka wahle wakhipha isibhamu ku-Westland. Wamshaya uhlamvu oluyi-1 udadewethu. Umfana lo uFred wahle wayeqa isofeni laphana waphuma izivalo wabaleka. Washaya umtwin sister wakhe uhlamvu. Wabona lo uyanyikinyeka ukhanya uyaphila wamphinda uhlamvu olwesi-2. Wabuyela ngolaka washaya udadewethu umtwin sister lo uhlamvu olwesi-2. Wabekhomba kulokuze nkunkosikazi wami mina. So lapho kwajima khona isibhamu wazama ukusikhoka sisala. Unkosikazi wahle wayeqa naye wagijima.
Bagijimisaneke lekhosikazi lika Joe waze wangena kumakhelwane wacatsha. Ekuphendukeni kwakhe ke lapho azame khona ukudubula uJoe kodwa umbhobho wala. Ngemva kwalokho uphume phandle lapho azidubule khona. UFred ongumna wakhe kaFarai uthi lesi senzo simlimaze kakhulu enyameni lemweni ikakhulu nxa ekhumbula ngentandane ezithiwe ngodade wabo.
Angazi ukuthi ngithini siphelwe amandla nje because the sad part ukuthi we're all trying to fix things but like bekuliwa it was a good meeting sikhuluma kahle trying to find solution.
Isizalwane seZimbabwe njalo engumgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana ezim imbokodo unkosazana Victor Mathutu wethuswe isehlakalo lesi.
Bakithi bomama okungcono ukuthi umuntu ezame ukuphuma esimeni esinjalo kungakonakali kakhulu. Singahlali kakhulu ezimeni ezinjalo kuze konakale kufike esimeni esinjengesokuthi lobu sisithi sizama ukuphuma umuntu akasakuvumela aqine ekubulala.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuthi Mabhena laye uthi utshelwe ngamathe.
Ukuthi umbhobho kusibase kutheni abantu bedubulana siyakugxeka kakhulu. Abantu abasebenza ngezibhamu emsebenzini, isibhamu kungumbhobho kawusale emsebenzini kuse kungavunyi lesibhamu endlini.
Amawele asedlule emhlabeni achiye abantwana abayisithupha. Kukhangelelwe ukuthi kuzaqhutshwa inkonzo yenduduzo emakhazeni eKings and Queens ngolwesihlanu bese kusithi ngeSabatha ithimba lomngcwabo lilubhekise ekhaya entabazinduna uyangcwaba asebelele. Ngokusho kwabemuli, lesi dumbu somkhwenyana laso sizaphuma ngesikhathi esifanayo laye esiyangcwatshwa kubo enkabazwe eMidlands. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Izakhamizi elizweni ezingela mali yedola leMelika zithi zehlulekile ukuthenga amandla kagetsi lamuhla ngoba inkampani yeZSICT ayikaguquli inhlelo zayo ukuthi zemukele imali entsha eziki. Ngakho kufanele kubhadalwe ngamadola eMelika kuphela okwamanje. Ngakwelinye icele iCouncil yakoBulawayo ibikwa ibingeyinye yakuqala elizweni ukuqeda ukulungisa inhlelo zokwamukela imali yohlobo lwezig. Embikweni owethulwe lamuhla ibhanga lelizwe leRBZ lithi isilinganiso sendawo zokubhadala esizilungiselele ukwamukela imali le sesifika kumachumi ayisithiyagalolunye ekhulwini i-90% njalo abantu balidlabuzane lokusebenzisa imali. Ukuhlaziya ukuthi uhlelo lwemali yezigi luthinta njani izakhamizi usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosikazi Patricia Chabalala usaphethe isikhundla somgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association.
Kunzima kakhulu izakhamizi azikwazi ukuthi kwenzekani. Azikwazi ukuthi kuyini yona le kuthiwa yizigi kumbe kuthiwa yizigi. Kathesi abanye bebezama ukuthenga amagetsi kuyehlula. Abanye bazama ukuthi akutheni befuel kube benzima. Asikwazi nokuthi singathuka bani ukuthi asincedise ngakho.
Kodwa sikhuluma kanje kwenzakalani. Kuyathengeka yini ezitolo?
Akuthengeki kumbe laba abalemali zabezingela ngoba mawuvethi kanye uyazakwanisa ukuthenga kumbe ziyabe zifakwe emafonini.
bezabe sifake ngathi abuthengeka abaningi bayakhala ngokuthi abuthengeki le-fuel iyehluka ukuthenga loba yini kuyehluka ukuthenga kunanto engayithenga kunzima ngaphandle kokuthi ubelisafile
kodwa selike lezwa abanye asebeyintshintshile limali emabhanga ukuthi ibe yiziki bese beyehluleka ukuthenga kodwa sebelayo
ye benilo munye ujaha khonapha uyitshintshile njengakhona kokufunekayo kodwa sehlulekile ukuthenga izinto zakhe ubezoboleka kini ukuthi nkelingcedise mama ngemali engaka ngifuna
manje na le imali efuneka yamagetsi US dollar abantu bayithola yini
yakwazi ukuthi abantu bese bejayile ukuthi vele bazithengele ngale US bese bejayile noma bebe khona labantu abelawo amabond besebenzisa amabond lapho bekukha bese sijayele njengokuyinto kwakhona ukuthi bond US manje kathesi sokuvuka izigi leyo asikwazi ukuthi izigi kumbe ibhondi kumbe kuyini kodwa abantu besebelijayele kubalungela kathesi sebeqala kutsha baqala into ukusebenzisa into kutsha abangayaziyo hhayi angingatholo esebhadalile e-city council lama ngingabhadala e-city council kubeklokhesiyintile ngithi ngizwe lami ukuthi umlabani asebehambile ngiyokubhadala lami ukuthi kuyavuma yini kuyangiqhubekela nje njengenjayelo nje abantu beziphilela indwendwe mina hhayi angizibonanga ngoba abantu bayisabulahlekela njengakuqala lakhona abantu abalahlekelwa zimali zabo kakhulu.
Lo-ke ngunkosikazi Patricia Chabalala usaphethe isikhundla somgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7. Kusenjalo izifundi zemakolijini ezimbili ezibalisa umnumzana Nisbet Munyuki lo Valentine Ziko ezanikeza umongameli Emerson Mnangagwa amalanga amahlanu ukuthi akhiphe usibalukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mushayabane esikhundleni ngoba engaqatshwanga ngokusemthethweni zigcizelele ku-Studio 7 lamhla ukuthi zizakhweza lolu daba emthethwandaba kusasa nxa elokho engakwenzi lokhu ekupheleni komgwazo lo kusasa. Okwamanje ke sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izizalwane zakwale South Korea bezivota izolo kukhetho olukhanya lukhokhelwa libandla eliphikisayo. Ilizwe le-Russia lele-Kazakhstan asisuse izizalwane ezedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000 emizini yazo kulandela ukugcwala kwamadamu okubangelwe ukuncibilika kwamakhaza e-snow. Ukwezemelika umkhokheli wokholo lwesimuslim owakwele Iran u-Ayatollah Ali Khamenei lamuhla ufunge wagomela ukuthi ilizwe lakhe lizaphindisela ukudutshulwa okwenziwa isigodlo se-Iran ngele-Israel ekuqaleni kwenyanga yonale. UKhamenei ubekhuluma emkhosini wokugqiba isikhathi sokuzila kwabokholo lwesimuslim esithiwa yiRamadan. Kulabantu abayisikhombisa abafa ekubhonjweni kwesigodlo lesi. Elemelika selikhuthaze izizalwane zalo ukuthi zilimuke ngoba ele-Iran lilakho ukuzihlasela nxa zisesigabeni se-Middle East. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
IHamasi yinunu liyana esemnyameni, yimpisi liyana abayifaka emnyameni. Khona i-Israeli le esatshwa umhlaba wonke, the wanted and the feared Israeli intelligence, ehamba ishuthuna abantu umhlaba wonke from all corners, that is its ear to the ground. Kusholo ukuthi ihluleke ukuthi keep under control indawo engangeluveri, ngoba i-West Bank liyana kayinkulu. Ukuthi Israeli ehlula ama neighbors wonke lawana ingehlule ukuthi keep under control kumbe abantu labane baphi propaganda to keep peace with them and stay with them. Iko mina enhlala ngizibuza khona ukuthi Israel engaka ingehluleka i-backyard yayo encane. So those questions mina always linger and then ngihla iyamasithwa ichayile khathesi khona phana aba phakade bebomba khona sebesakha ezabo izindlu zamajuda. So lawo futhi ama-Palestine abhadalela ama-crimes akudala. So asazi ukuthi kumbe kuyagcina sekutheni la.
Kukhanya khona lokhu okwenzakala kwele Israel sokuphazamisa ubudlelwano bele Melika le Israel. Ungathini wena ngakho lokho?
Njengoba besisitsho okwama past crimes lokhu okobudlelwano, i-Israeli abaningi bathi yafakwa lapha ukuthi ibe yibhafa phakathi kwama-barbary states lawa afunga ukuthi uma ungasem Islam kumele ukuthi ube ngaphansi ube yisigqili. Khanya labana balokho begandwa ukutshengisela abanye labana ukuthi hayi asikaqedelani lana. Yona i-Israel amajuda wona lana abuyayo ngamajuda wona lana abonjwa nguPutin le e-Ukraine. Ungazukhanya lama-adverts ngaso bedinga besithi help these Jews dingana amajuda babe bedinga khona le kubo Ukraine bebabisa khona ngapha kona pana kubo Israel. So i-dynamics zakhona they are pretty curious. UBiden use under pressure ngokuba ngama election. UBiden sells himself as umuntu olengqondo, sense and sensibility, no balance ongasilohlane njengo Trump. IHamas yachaya and Israel walked right as the right to defend itself. Kodwa isichaye yadiliza sesibona izibhedlela kwachaya Israel vele isidlulisile ukuthi uBiden laye ingasobe mbuza abanye bakuthi how can the response ayifanani lekhaya miliyana eyafa eyenzakalayo. UBiden is forced now to ukuthi kukhangelwe irizi and that sekukhanya ingani sekufaka i-divide between i-America le-Israel.
Lo-ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonapha kwele Melika. Ingcwethi kwezokulima sezigqwayise abalimi ukuthi bahlabise inkomo zabo ukuze zivikelwe emikhuhlaneni evame ukuhlasela ikakhulu ngesikhathi sendlala ebangelwa yimikhaza lamagciwane achiyeneyo efana lomkhuhlane womkhono oweheart water kanye lowekota evil. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Mandla Nkomo.
Into okungafanelanga siyekethise yokudibhisa inkomo. Lokuthi nxa sizidibhisa lapha sinanzelele ukuthi sizidibhisa zithole idibha umzimba wonke lasendlebeni. Ngiyakwazi ukuthi endaweni eziningi abantu sesidibhisa ngokuspreya ngenepseki. Kodwa linanzelele ukuthi nxa lispreya liyayitshaya sibili inkomo ibe manzi nte. Konokyana kuyavimba imkhuhlane njengeteliorosis ebangwa imkhaza. Omunye umkhuhlane obangwa imkhaza yiheart water. Iheart water ke uzayibona inkomo yakhona isichacha, isisenza ngani yaphambana ikhanda. Kuyabe kungumkhuhlane lawo futhi othwalwa imkhaza. Kube sekusiba le mkhuhlane ebangwa ngamanye ama-bacteria, umkhuhlane womkhono esingathi yi-quarter evil ngesikhiwa kumbe i-black quarter. Kulomkhuhlane futhi obangwa zimiyane i-lumpy skin. Imkhuhlane le yona indlela yokuyivimbela. I-quarter evil, i-lumpy skin, the only way ukuvimbela ukuthi inkomo kazithole i-vaccine. Yona ndlela yokuthi ungavimbela inkomo zakho and futhi kulomunye othiwa i-botulism lawo ohlasela ngokufanayo. Dibhisa, uhlabe i-vaccine and inkomo nje nxa zivulelwe ekuseni ziyahlolwa ubone ukuthi ekhanya ingezwa kuhle kuyini. Umngane womlimi wenkomo singathi i-Ultratet kumbe i-tetracycline kufanele uhlale ulayo eduze eza kuncedisa ukuthi nxa inkomo yakho itshengisela ngani kayizwa kahle uyihlabe ukwenzela ukuthi imelane lo mkhuhlane.
Asithi uyithole isifile isizifele inkomo kodwa kukhanya ukuthi hayi ibulewe yindlala, kulungile yini ukuthi uyidle?
kulento esesikhankasa ngayo kwezolimo esiyibiza sithi i-One Health. I-One Health ithi yona ukugula kwabantu lokugula kwezifuyo sokuhamba ndawonye. So isixwayiso sami ukuthi inkomo ezifeleyo kumbe efe igula kayidliwa. Ungayivula kuphela ukuthi odokotela ubatshele ukuthi hayi ngithola amaphaphu enje, ngithola inhliziyo inje, kumbe ngithola ubuchopho bunje, kodwa kayidliwa ngoba kawazi ukuthi iphethe mkhuhlane bani. Oyibhola labo coronavirus imkhuhlane esuka ezinyamazaneni isize ebantwini. Nxa isuyehlulekile ukuthi uyigcine iphile inkomo, hayi ungangcono uyitshise kulokuthi uvumele ukuthi abantu beyidle ngoba ungagcina udala uhlupho lwedlula lolo osolukuvelele.
Lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseNairobi kwele Kenya. Ugundaba eziphathelane labaZimbabwe abahlala kwamanye amazwe lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi kazazi lutho ngemali entsha eyohlobo lwezigi. Zithi zesabela ukulahlekelwa imali zazo abayithola nzima abayithumezela izihlobo eyokwakha izindlu, ukuthenga ukudla kanye lokuhlawulela abomdeni imali yezemfundo. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe kodwa kwamanje ehlala eDallas khonapha eMelika. Uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona ngathi kusaswele ukuthi nxa sizwisise ukuthi kathi imali mhlobo bani yona le iziki. Angithi kwesinye isikhathi imali iba imali, ibe imali eqinileyo. Angithi kade sinxa sithumeza lapha, sithumeza ama-US dollars afika ngale asebenze lokho enjalo engama-US dollars. Kuyasiza kodwa kakusizi ngoba kwenza ngathi siloke sise-America kumbe sise-Britain kumbe singaphi, ngoba imali yabiqine kakhulu leyo esiyabe siyithumeza engama-US dollars. So angazi ke korapho ukuthi iziki iyabe ilesi sindo esinganani njalo isekelwa kuyini ukuthi ibe lesi sindo.
Iyo ubona ngazani lina elihlala phandle kwelizwe balichasisele yini ukuthi vele kuyasebenza njani khonokho njalo imali yena soziginywe?
Hayi, asizange sithole sibili ngaphandle kokuthi nxa kuyikuthi kungikhuthile, kodwa mina ngokwami azange ngizwe lutho. Ngiphongubona nje ngama-newspaper ngasengilandela ukuthi ngolwesihlanu imali naso isifakwa ku-circulation.
Singathi khonokho kuyakusinda sibili njengomuntu ohlala ngapha emazweni.
Kumele ngicaciselwe ngizwe ukuthi kuzahamba njani. Nxa sengithumeza izafika itshintshwe yini imali iye kumaziki, nxa isikumaziki ibisisebenza njani, iziki lona liyimali eyimali enganani, liqine okunganani. Konke khona lokho izinto engelaqiniso lazo ukuthi ngikwazi ukuthi kunjani.
Bathi-ke iziki leyijekwe ligolide lisebhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe, wena ubona zani balibamba khonapho kumbe kuvele yikho?
Angiboni ukuthi igolide lakhona liyabe linengo okunganani, ngoba nxa leli igolide elibazwe ibhenki kufanele ukuthi libe ligolide elinengi kakhulu ukwenzela ukuthi imali yakhona ibe lesisindo, ngoba igolide lakhona lifanele ukuthi libe worth ama-billions of dollars elikhona eliza kwenza ukuthi lisekele imali.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas khonapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube Studio 7. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Lichona njani basakazi be-Studio 7, lichona njani makhiwa. Ake ngikhiphe ngithe nje umlayo zomunye bakithi abantu abakhalayo e-Matsouth Matopo, okuhlangana khona i-Matsouth ikhezi lemambale bathi kusemaTyamhlophe kule ndlovu ezihlupha okubi abantwini sebesengozini bakithi zamaniliyenqeda abekho emfaya sicela bephuthume bakithi indlovu sezibuye emakhaya utshana bukho zizadilizela abantu izindlu kakhulu abantu abalezindlu zotshani zingozi kakhulu eMatyamhlophe sicela abekho emfaya baresponde please kakhulu kakhulu zamani ukuthi bancede kakhulu makhe emfaya hambani yonceda sibile eMatyamhlophe ngikhuluma lapha ngofamona ungwenya ngikhuluma ngikhonapha eMatyamhlophe esikolweni
sibe senzwa izinto ezingela ngqondo amaziki yini izinto sebenzi benza izinto ezingela ngqondo ngoba kawusakwazi ukuthi benze ngenxa yengqondo zabo lezi ezingasebenziyo lezi laba kasho abantu abangayenza impilo yabantwana bezimbabwe beright kambe 43 years sebengatshintsha ingqondo namhla sebeluphele bevukile bephelile benje ngeke betshintshe ingqondo labo sebeyafala ingqondo zabo lezi ezimbi lezi yikho ubona umuntu okona mayifile abantu bekhohlwa ngaye ihistory yakhe nako umgabe wafa ngeke uze umuntu ekhuluma ngomgabe sisho kwafa umgabe ngeke uze umuntu ekhuluma ngomgabe kwahle kwaphela lelo lana sengathi kwafa spoke ihistory yabimbi kakhulu laba ihistory yabo imbi so history omele vele iyazwe la ngumntwana omncane babi laba abantu laba
Studio 7 benjani basakaza abahle basakaza abahle esibathandayo how shall thandazele sicela indaba nje okwazi njalo hayi uhulumende ezanu PF ye uyoku chance abantu ngamakhanda senza lokhu nalokhu ngendawo zemali lezabona abavuma phethi Britain banikeza imali yana ese Britain evalelweyo yashana lo phansi ngoma grateful abavume kuphelele ekhanda likaNkomo ayibuye sifunayo abayekela okunye okuningi lonke okudlala ngangqondo zabantu lokhu amathisha abo laba wenza wathatha belahlela kudele
esalibonani sabonani kwisitudio 7 sinjani hhayi ngukhosami lo okhulumayo Mr Gumbo ebhinga hhayi laba abantu madoda seyeka abakuthiye mani sesizwile ngokuhlupheka sesizwile ngokuhlala emazweni abantwana bonke bayathutha babalekela ilizwi bona bathi bayabusa bathi sinotonga hhayi futhi yashema abalungisi lutho laba bayamotsha wesi abahambi hayi sisikhathele please nqabe sizwa hayi lisiqolele badala tiyani kuyalehlula lokhu
sakebonakale basakaza abahle Studio 7 benjani lonke basakaza abathandekayo siyalithanda lonke impili njani thina siyaphila mpela nakhulumayo evume ngizincube lapha odabuka kwampana sibili kwamadlambuzi kwampana odabuka kwamadlambuzi kwampana osomakagule kwampana edamhomola odabuka kwentamati edamhomola ami lesikhalazo sami lesikhalazo sami Studio 7 ngani ngasidlulisa umbuki kwami ngicela uhulumende ke siphathize ngokudla ngokudla mpela eqale kwampana edumbodema yehle siyabona nenswazi malalume madlambuzi yehle tihingwe eze kuma nebodema tengwe siyakhala indlala ihlasela abantu mpela indlala zondlala encane ngiyabonga umbiko wami ngani ngawudlulisa nje lalowo
siyabonga siyabonga Studio 7 Studio 7 ukusinika information ye right correct idizwe labulawa ngu chabangu idoti umuntu chabangu abantu bavota but yena wawelisa ilizwe emuva
linjani basakazi ku Studio 7 labalaleli mina engikhulumayo nginguTholani Mkhwananzi elupane emzola 8 bengicela ke basakazi ukuba lihambise ilizwi wonke umuntu athole lihambise ilizwi kubaholi bethu kubaholi abasiholayo ngezigaba langezindawo zonke nje ukuba baholise wonke umuntu bangabandlulula imuntu wonke umuntu uyalamba eZimbabwe kunzima lonyaka athole kungabi lomunye okhethululwayo kungabi lomunye obandlululwayo ngiyabonga
lathi siyabonga balaleli bethu balaleli bomsakazi weStudio 7 elisithumele imbono yenu kuWhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318 nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318 siyabonga Kuhlelo lwethu lwe live talk lamhlanje sikhangela labo abahlala kwamanye amazwe idiaspora lapho isihluza kona udaba lwemali entsha yezige ukuthi iphatha njani bona abahlala emazweni aphetheya abayibo abathumela imali emakhaya lapho abadabuka khona. Singakehlukani sihlobo zami ke sikhangeleke inhloko ebezendaba ebezikhokhela. Umphathi ntambo wezomvikela unkosikazi Opam Chinguri Kashiri kunye lomholi webutho bahlawuliswa imali ngenxa yokutshaya umuntu ngesikhathi sokutshengisela ngomnyaka ka-2019. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.